Endabeni zethu namhlanje lilo Mayigobe. Uzulu weZimbabwe ubuthwane ngobuningi eHarare emhlanganweni wokubhala izifiso zakhe ngesimo selizwe langendlela afuna ukubuswa ngayo okuyimfihlo ekhangelelwe ukudluliselwa kwamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akulabandla lezombusazwe elilakho ukuqondisa ukusebenza kwekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC. Abenhlanganiso e-National Transitional Justice Working Group Zimbabwe ikhuthaza ikhomishini ebona ngezokuxokozelana lokuthula elizweni e-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi ikhulumisane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni abakudiaspora ngoba kuningi okwabasusa elizweni ngokuhlukunyezwa. Kwezemidlalo namhla sikhangela umdlalo wesine ohlobo lwe-One Day International phakathi kweqembu leZimbabwe lele-Pakistan. Siphinde sikhangela njalo lokuba iqembu labafana abale minyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa lidlale njani emdlalweni walo wokuqala kumncintiswano we-COSAFA Under 17 oqhutshelwa kwele-Mauritius. Kuwo-Livestock lamhla sikhangela impumela yophenyo lwe-Afrobarometer kanye lokusiwa kwekhomishini yezokhetho e-ZEC ngababandla ezombusazwe emthethwandaba. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo zethu 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukusuka ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.